Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sana na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi tatu mshaga 23 kunhlolanja 2022. Igama ngontunga milinku mo. Ezi hamba pambili. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka ephakathi kwelitshumi lambili i-12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebengahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uthi ukususwa komsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kuzijeziso ze-European Union kuveza sobala ukuthi imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamazwe aphetsheya iyaphumelela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usetheze eleRussia izijeziso zenotho phezu kodaba lweUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lambili i-12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebevunyelwa labo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathintambo elekhabhinethi izolo njalo siza ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla ezikolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu ababili ngalomkhuhlane izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 409 belawo. Phakathi kwabantu laba abafika phose ikhulu 95 ngabantwana besikolo ababalisa abangamatshumi amathathu lane 34 abafunda esikolo seMathebeleland North. Abangamatshumi phose amathathu 27 abeMaswingo, abangamatshumi phose amabili 19 abeManicaland kuzoba labahlanu ezikolo zeMashonaland Central kanye labalitshumi abezikolo zeMashonaland West. Elinye lamapolisa kwele South Africa alimale ngesikhathi elwisana labanakanelwa ukuthi izigebengu ezigoqela isizalwane seZimbabwe libhubhele esibhedlela izolo. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Independent Police Investigative Directorate. Lolu gatsha luthi luzavula uphenyo ukuze ludingisise ukuthi ngokulwisana lezigebengu lezi kanye lokubulala eziyisishiyangalombili 80 amapolisa alandele umthetho na. Amapolisa alwisane lezigebengu lezi eRosettenville eJohannesburg ngomvulo ngemva kokuzivimba ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Phezu kokubulala eziyisishiyangalombili amapolisa athi abophe ezilitshumi. Ezinhlanu kuyizizalwane seZimbabwe, ezine kuyizizalwane zakwele South Africa ezidabuka KwaZulu Natal, kuthi esisodwa isizalwane sakwele Botswana. Phakathi kwezigebengu ezibalekileyo ezimbili ngamapolisa kwele South Africa, kuthi esinye esibotshiweyo sake saba lisotsha kulelo lizwe. Kubike umsakazo ENCA kanye lephephandaba leTimes Live. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuyekethisa kwe-European Union kudaba lwezijeziso zenotho eyazethesa amalunga e-ZANU-PF kuveza sobala ukuthi iyaphumelela imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aphetheya. Umnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo kulandela ukususwa komsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mugabe kuluhlu lwezijeziso ze-European Union ngomvulo. Kodwa lumanyano uthe izijeziso owazethesa inkampani yebutho elungisa izikhali iZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe esephula amalungelo kaZulu. Uchiwenga, uGrace loSpanda yibo bodwa abantu abasebesele kuluhlu lwezijeziso ze-EU. Sibuze ohlaziya izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Ukwehla kwezijeziso zalaba abantu abathathu, eqinisweni ugogo ozidubekelayo osemakhaya, uyouth ezidubekelayo eselokitshini, ama-indastri avaliweyo khona beZimbabwe ngenxa yokuthi umnotho wethu ufile. Umnotho ofileyo lentengo zezinto ezikhwela everyday, ukuluza kwamandla kwedola lakithi nxa liqathanisa ledola le-America kuyilokho. Ngezinye indlela bonke bonabo abantu abakulesi simo, ileholo labantu abasebenzayo ikhaya lokuliyiholo elingelancedo elingaphansi kwalesi poverty line. Ngokunjalo kutho ukuthi-ke abantu bonke laba engikhuluma ngabo eZimbabwe abakuboni kibo kuqakathekile ukwehliswa kwezijezo kulaba bantu. Engxenye bona bangakubona kuyinto enkulu efana imenyezelo, kodwa eqinisweni abantu bezimbabwe bakhangela ukuthi alibanxa ukuthiwa kwehlisa izijeziso lezi uhulumende engakababazi kumbe ufuna ukubabaza, abantu bathole ukuthi impilo yabo iyatshintsha. Itshintsha njani? Amafektari avula abantu bachatshwe, abantu bahole imali elohlonzi ezenisa ukuthi baphiye lezimuli zabo, ezibhedlela lapha kube le mithi, into zonke zihambe kuhle, kuthi ezomnotho welizwe ziphumele ziqanse ziye phezulu, ama-indastri asebenze, kube le mpahla ezizathengiselwa phandle kwamazwe esithina ngama-exports abeseletha imali yemzini ukuthiwa yi-foreign currency. Khonokho kungasincedisa kulapho kuphela esingaqalisa thina sithi hayi, lapho umongameli welizwe uba uMnangagwa into ayikhulumayo hayi sibili abantu beZimbabwe babhenefitha, kodwa wakhathesa hayi bakwenzile, but eqinisweni abantu beZimbabwe bangaboni lutho, ababhenefithi lutho. Njalo akutsho lidlokibo ngoba bona abakukhala bona bakhala into ezizancedisa impilo yomuntu.
Kuyini iZimbabwe emele ikwenze ukuze ilungisise ubudlelwano bayo lamanye amazwe?
Well, lapho kutho ukuthi ibhora selisezandleni zethu njengelizwe leZimbabwe, kumbe into lisezandleni zikahulumende obusayo othungamelwa ngumongameli ubaba uMnangagwa, ukuthi lathi indlela esiziphatha ngayo siziphathe ngendlela ezenza ukuthi amazwe la-Europe lo mhlaba wonke babonte eZimbabwe sokulontshintsho ngendlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu. Ngoba nxa siqhubeka siloku sihlukuluza kumbe sephula amalungelo abantu, kuzenza ukuthi lezi jeso ezikhutshiweyo singancedeki kakhulu ngazo, kube singabuya zibisele futhi ngoba ilizwe labelo under this problem yokuthi abe sithele kanzima. Siyezwa kathesi ukuthi lanxa ikhutshwe ngapha selekhona. So kutshoni usithi ukuthi kususela lamhlanje imithetho yonke le engathi iyahlukumeza abantu, uhulumende kabona ukuthi masinye ayivakatshela ayitshintshe.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission namuhla izasungula ikomiti ehlanganisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bevela kumabandla atshiyeneyo kumbe bezimele ebizwa ngokuthi yi-Multi-Party Liaison Committee. Le komishini ithi lumhlangano wandulela efanayo ezaqhutshwa ngolwesine maviki wonke endaweni ezitshiyeneyo lapho abancintisayo kanye lababamelayo abazabuthana khona becubungula ukuphathelanela lolu khetho. iZimbabwe Electoral Commission ithi kumele kuze abanxusiweyo kuphela kulumhlangano. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo ncintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalela eParliamente ekumanyano weMDC Alliance okhokhelwa nguDouglas Monzora umnumzana Albert Mhlanga.
Umbiko wezeki asiwutholanga, yikho phela sihlala sijude abezeki ngani bayathatha isayidi ngoba ama numbers edubalawo konke ama address edubalawo ukuthi bekuzayenza sibili ukuthi basinxuse lo manje bayakwazi ukuthi nxa bethe banxuswe yedwa sikuma groups abatshele ukuthi kuma groups njengamakhandidenti kodwa abakwenzanga singasizathu sokuthi bangakwenzi kwenzelani.
Wona amakomiti la aqakatheke okungakanani?
Yes, amakomiti ayanceda ngoba kuningi njengoba iconstitution yatshintsha ukuthi izekhi okumele ikwenze engakwenziyo nxa likukomiti kulula ukuthi ukutsho ukuthi lokhu abakakwenzi kumbe abakwenzi kuhle ngoba yinto entsha eyavunywa iconstitution yona lentsha ulutshwana basebekutshintshile ngasebathembi. Ungathi uyakhangela njalo ukhangele bayabona siyakhala iZBC kayikhiphi amabandla aphikisayo kumbe abazimele bodwa. Nxa bethe bakukhipha bakukhipha nxa uthe wakhuluma inkulumo enganitshekile lanxa uthe wawukhipha kulabantu bakhipha wena wedwa abatshengiseli ukuthi ubulabantu abangaki. Konke lokhu uyakubona nje ukuthi izethu kufanele kukhangele kodwa hayi bakhangela nje eceleni.
Umnumzana Albert Mhlanga ngoMDC Alliance kamnumzana Douglas Monzora oncintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalela eParliamente. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lanxa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ekhanya elosekelo olunengi kumele yakhulumisane lamanye amabandla aphikisayo kungakhathalekile ukuthi mancane okunganani babumbe umanyano oqinileyo ukuze banqobe ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Lenkuthazo iza ngemva kokuba uChamisa eqhube umhlangano wokukhankasela ukhetho ongenwe izinkulungwane zabantu eHarare ngesonto. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe umhlangano ngeviki edluleyo lawo ongenwe izinkulungwane zabasekeli beZANU-PF. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Empeleni baba singabuyela emuva sizama ukuthi sifunde ngokwenzakala emuva. Elinye lamaphutha okukhokheli kukamnumzana uSwangirai laba yikuthi suke athatheke ngamanani ayemlandela ngama-crowds ayiwabona emaralini akhohlwe ukuthi kwakumele aqomise amanye amabandla okuthiwa ngamabandla amancane lamanye ama-politician okwakuthiwa ngama-politician amancane ukuthi achasane labo basebenzi bonke benzi-coalition baye phambili. Wasuka wathemba amanani, wasuka wathemba i-popularity lokulandelwa kwakhe. Khonokhana kwasekuwaqhewula phakathi aphikisayo kwanikeza abakusayo amagwelegwele lamamenemini la intunja yokuthi baqhilibezele njalo bagcine bengqobe ngodlame banqoba langobugwelegwele lobumenemene. Ngakho kubalulekile ukuthi umnumzana uShamisa ahlale phansi ahle amathambo engqondo akwazi ukuthi anyuse iloba iliphi bandla okuthiwa lincane eliphikisayo bonke bakuthi abantu babo baze bazobunganela laye kusetshenzwe kubele opposition eyodwa to iZANU-PF ngenketho ezizayo.
Abebandla likaChamisa bathi uMakhupe loMonzora badilize ibandla labo ngokuxotshisa amalunga abo ePhalamende lakumakhansili. Nxa usithi kulesidingo sokuthi uChamisa akhulumisane labanye abamabandla aphikisayo, singabona yini ehlala phansi loMonzora loMakhupe bebambana?
UMonzora ubufakazi ngoba ubufakazi sibubona ngamehlo enyama ukuthi uyisithunywa sevangeli busayo konke kukhomba ekuthini isithunywa umama uzokutshela umakhosi angazi njengoba ekubhekeka la engani ube yisithunywa kodwa sekhaphulekwe phandle xa sisiya kupolitiki leyo kuthiwa yi-Machiavellian ezini i-craftsmanship i-gamesmanship ye-politics bekungase senzwa laye bekungasebenzelwana naye in a Machiavellian way in a political gamesmanship way bekungasebenzeka naye ngakho kwafana kufinakala ubukhali kufunakala inhlakanipho kufunakale lo mcabango oya phambili esingathi i-strategy ukuthi ama-enemies abanjwa njani izitha zibanjwa njani ukuthi lezi zithunywa zababusayo zibanjwa njani zisetshenziswa njani kusetshenziswa kwazo njani konke lokhuyana yibukhali bezopolitics yibukhali bokukhokhela obufunakalayo kumnumzana uShamisa lala abahamba nabo
nxa ungabhula sangoma ubona ngani kuzahamba njani kukhetho luka-2023
esiqinisweni umango usemude kodwa nxa umnumzana uThamisa lahamba labo labalandeli babo lababonisi babo ama-advisors bengathiwa angazimbe ngonkulunkulu njengamadlozi ukukhalipha okuphithileyo okuqala ekubuthaniseni abantu okwesibili ekudingeni amandla le mizamo yokuvikela ivoti yabantu okwesibili inkhalipho ephezulu yokuncedisa ukuqhewuka kwezanup f ukuthi abaningi abakwezanup f abazinkokheli abazonzileyo baphume bazosekela amabandla aphikisayo ngezindlela ngithi they take advantage of the factions and the divisions ezanup f besingenzakali isimanga ezimbabwe esenzakale zambi leso simanga sizoncediswa ngumumo lwengikhuluma ngawo uthi phakathi kwamasosha phakathi kwamapolisa phakathi kwama-c i o phakathi kwezanup f ngokwayo i-central committee le-politic bureau bakhona abalithanga abayiyelo ngaphakathi ezinhlizweni zabo so bekuqakathekile ke ukuthi umnumzana uShamisa lahamba labo bazehlise bakhonze kwamanye ababanje okuthiwa ngamabandla amancane
umnumzana Dennis Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ibika ukuba iPublic Service Commission ithi iyaphambili ngokuqhatsha ababalisi abatsha ngemva kokuba ababalisi abakhalale umsebenzi behluleke ukulandela isixwayiso sayo sokuthi babe sebebuyele emsebenzini izolo. Umsakazo we-ZBC uthi kuqhamuke umlilo otshise izitolo kwathabalala impahla enengi edolobheni le-Chipinge. I-Chronicle ithi ababalisi abanengi ekade bekhalale umsebenzi babuyelile emsebenzini izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-Block 8 ekhaya elupane emalunku lapho engizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncube kwamatshivovo ngivuse lonkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ mdala wayesebenza esibhedlela esenipholu ngivusele umalume wami upholu ngwenya osamthulisi oyinyanga laphana lo mzawami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani kundivula laba kumoses chuma konke nje abangaziyo abemalungu emazwidini udibe kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapha kunjani emasimi ntonyaka ngapha ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichisa okumangalisayo singazi ngapho ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga yimunhlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
Injani abantu be studio 7 injani abantu be studio 7 ngo anaconda lokhulumayo mina ngokuhlala ngihlele South Africa kodwa ngibuya le kumfazi othando tizitira kasha ife elo akwelo ya kuzisa usizi ukuzwa abantu besintwini abantu abakhuluma isibindi mangikhuluma ngesintu ngithi isindebele ukuzwa besupportana nechamisa besithi iMRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bani mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani umqondisi livula amehlo livalekile lokho ligijimisana namaphathi asempumalanga
Studio 7, Studio 7, salibonani lonke. Awu bantu bakithi ngamoshi isikhathi. Mina ndombuzo nje i1, abantu bangamphendula kiyo. Since kwaba nguwe wena umuntu ombula Studio 7 wasemathebeleni. So wakho wabona emashonaleni lethu kungaliwa na. Mina ngisithi ngazalwa uhlezi ukuphikisana kuliwa njalo nje. Ilizwe lolu ngasikhathi bani. Makho labantu abalona abantu elithona ebomele lifakwe embusweni. Hlala kuliwa njalo nje. Sibe sibhekele ukuthi sezi NDC Alliance. Bele zimpi zabo labo Monzola labo Makhupe labo Chamisa. Sebephumile sebuyisisi. Sibabangani ke baye behlala ephosela naqaqa bantu bakithi ay 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 angazi phela sizahlupheka sesiyofa so longo lilo kolisakalele emashona lethu sizohlupheka sesiyofa sike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza sesila kanje lokho ezama ukuyakho kule singakuboniyo kuloko kufuna kuzinyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhene kwakithi lokho silakho emadebeni sikuboneni ukuthi khona kuza sisakha
Sanibonani ku Studio 7. Ngajabula i-audio mayingafundwa le. Ibulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhobukhobe lugamba. Ingelela lamasobhuka kithi wonke lendina yakithi. Uthi liyakubona badala ukuthi isimo siyala sesiyaphambili. Even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonke abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalokho. So siyacela ukuthi ngathiwa kuye kuyatshintsha. Asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna. Siyalamba lapha eZimbabwe. So singakutshintsha kanjani. Asiboneni ngasikhupha ebunzimeni lokho.
Salubonani basakazi lonke baka Studio 7 nabalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kufinyelela khona Studio 7 bazali bami benginombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuyefika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaphathi lawa abambane i-MDC le kaChamisa osekuthiwa yi-CC leyo nemthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaphathi sithi nxa sisiya ekhetheni sihambe lamaphathi ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iphathi le kaChamisa i-CC leyo kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze leZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaphathi asekudeniyana
Salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo hayi selusezisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obani emagetini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemele uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaningi imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje uma becampaigna khona babetshela abantu ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona iZANU-PF vele eparlamente khona engweZANU-PF simvotele mina mbuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevotele ndiyevula manje yeplump yasumabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wona ugrade ukuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokho kuzalungi kodwa sivotela yena umuntu weZANU-PF ngiyosimele eParliament so kuthi nje ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe
iVoice of America ithi eSouth Africa selithumela amanye njalo amasotsha kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo esigabeni seCabo Delgado. Umsakazo munye uthi abalwela amalungelo entathelizindaba kwele Ghana bakhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwentathelizindaba kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethesele Russia isijeziso zenotho izolo, zona athi zenqabela uhulumende kamongameli Vladimir Putin ukuthola imali emazweni angentshonalanga. Izijeziso lezi zifakelwe amabhanga kahulumende weRussia abalisa ele Economic Affairs of Neshkonom Bank iVEB kanye lele Public Joint Stock Company iPSB ndawonye lamankampani aphansi kwaleli bhanga angamachumi amane lambili 42. UBiden uthethe leli nyathelo ngemva kokuba uPutin ethumele amabutho akhe ezigabeni zeUkraine ezimbili ezilawulwa ngabahlamuki abasekela ilizwe leRussia. Kumbiko awethu leizolo uBiden uthe kulezinye izijeziso ezizaqala ukusebenza namuhla eziphatha iziphathamandla zakwele Russia. Wengeze wathi ukuthumela kweRussia amabutho ayo ezigabeni zeUkraine ezihlamukileyo kuveza sobala ukuthi uPutin ujonge ukuhlasela eleUkraine. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukungena kweRussia eUkraine ngandlela thize, ingene yathatha iUkraine yonke kumbe ingene ingancane yeUkraine bekuvele kulindelekile ngombango ophakathi kweRussia leNATO. INATO njengoba yasuka ikhonale ilokhe ichapha amazwe, ingenisa amazwe isanda isiya khonale emngceleni leRussia, kwenza iRussia ingahlaliseki. Nxa ibona iUkraine isifuna ukungena kuNATO, yikho lokho sekubekanga iRussia ukuthi yenze zona leziyazinto. Indlela eqondileyo vele yikuthi bakhulumisane, ngokuba izangena iRussia labana bafaka ama sanctions kushutshwane, kodwa kusenze kulungise lokho kuzabulalisa abantu, ngoba yona iRussia leNATO ngeke bayempini, ngeke balwisane, ngoba bayakwazi ukuthi kakho ongasila impi yakhona. Bazakhuluma abathreatenane benzane zonke leziyazinto, into edingakala layo abakayenzi bonke ngendlela efaneleyo.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden engaba ephatha kuhle na udaba lolu, ngoba sizwa nsuku uzonke ekhuluma ngokuthi amasotsha akwele Russia asengena kwele Ukraine, kodwa asimuzwa esebenzisa lokho okuthiwa idiplomacy ngesilungu. Umbona njani wena indlela aphatha ngayo lolu daba?
Into angayenzanga kakhulu uBiden ikusebenzisa idiplomacy, usuke wandisa kakhulu ethusela, wazi wazifaka ekhoneni lokuthi kakusavuma ukuthi kukhulunyiswane, kukhuzwane ngasese. Angithi indaba yabo basuke bayibamba emhlanganweni besuka bebriefa bekhuluma lemisakazo usuku ngosuku, into esuke yenzeka kuwo wonke amazwe wona lana aphathekileyo, balo Russia, ubalo Britain, America, bonke labana basuke bandisa ukukhuluma labantu babo kulokuthi balungise udaba.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lambili 12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebengahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uthi ukususwa kumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kuzijeziso ze-European Union kuveza sobala ukuthi imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamazwe aphetsheya iyaphumelela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usethese eleRussia izijeziso zenotho phezu kodaba lweUkraine. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo, Nkololo Gwana wamatukandula.